kuhle yebo yini kodwa isiqokokela sendaba silapha ngoku bengifisa ukuthi mina upresident Mnangagwa ngabe kuthiwa uya addressa indaba eyona emgqoka okokuqala aphumele egcekeni axolise kumthwakazi ngobubi bona ababenzayo ngesikhathi sombhuqazwe yinto yakuqala kaphumele egcekeni upresident abuye azoxolisa emandebeleni kabuye komthwakazi azoxolisa abantu emathekeleni ngalibulale ngangiyingxenye yabantu abalibulalayo sasizama ukuthi sithi sephule umhlane kankomo wezapho sasizama ukuthi silincibilekise liphele kungabi lo muntu okuthiwa endebele osala kuleli lizwe salibulala whatever isizathu azazinika zona uMnangagwa kumele ukuthi abe yindoda kabuye kumahlale zulu azokuthi zulu ngaphabanisa labanye engangisebenza labo ngiyaxolisa yinto yakuqala nkomo engiyibona ibalulekile kuza kuthi sokubuya-ke ukuthi abantu sebengathatha ama-birth certificate abantu sebengangcwaba kutsha abantu sebengakhuluma freely kodwa sikhuluma inhliziyo zethu sezixolile nxa zingaxola nkomo yikho engikubona kuqakathekile kodwa-ke lakho khonokho akwenzile uhulumende hhayi kuyabongeka but ngiyafisa ukuthi ngakuthi uMnangagwa uyedlula ibanga leli into le ayiphathe ngendlela ezadala ukuthi la mahlabe zulu jikelele kusuke eBhayibhidi usiyafika eBhinga usiyafika eplanti usiyabambi enkabazwe khona-ke bezizwe bekhululekile bexole
ngamanye amazwi baba uMagonya othi wena lanxa abantu bengaze bevunyelwe ukuthatha ama-birth certificates lama-death certificates bavunyelwe njalo ukungcwaba kakutsha izihlobo zabo akusoze kutsho lutho nxa uMnangagwa labanye bakhe bengaxolisanga
luzaphela njani nkomo luzaphela njani nxa kusazakala ukuthi kulo muntu wabulala abantu laba abantu bakhona bayaphila ababuye abantu laba bezokuthi kumahlabe zulu sona selintephelelo sona siyaxolisa akukho okunye okukhulu okudlula khonokho ababuye njengokusibulala kwabo bezobhekana lathi besixolise kwenziwe imikhuba yesintu ukuxolelwane phoka nkomo yikho engikukhangeleleyo ukuthi uhulumende kumele akwenze njalo ngileqiniso lokuthi uhulumende yena lokhona kathesi kulamandla ukuthi angakwenza lokhu nxa kumehlula hhayi kasidingi sizamtshela ukuthi kakuphathe ngaliphi inyathela ngoba yinto esegcekeni yinto engafuni lokuthi siyetshaya amathambo.